Siyabonga Jonga lo Sandra siyalambulela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 18 kumpalakazi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Engamthola khona ukuthi konke nje abantu abahlangane ukuhlala namatheti sina izisebenzi ama-political parties sibonisana ke ngenhlupho yeZimbabwe lezi ukuthi kuyini esingakwenza ukuthi iZimbabwe yize iZimbabwe esiyikhangeleleyo.
Amapolisa lamhla azama ukuvimba abantu abebesiya emhlanganweni owamabandla ezombusazwe inhlanganiso zokholo kanye lezisebenzi.
Sibonile njalo ukuthi yes, ngabe silawo ama models of economic empowerment, but omama still balokhu bengabantu ababukelayo nje ukuthi kwenzakalani kwi-economy. Abakho at the center of okwenzakalayo, amadoda nje obaba ngathi yibaba lokhu bebusa, yibaba lokhu besenza ama decisions.
Abesifazana beZimbabwe bathatha izinqumo ekugqitshweni komhlangano wabo ukucebisana ngabaza kwenza ukuthuthukisa ukulondolozwa kwamalungelo abo obukobulawayo. Uwoza Friday lamuhla selomculi weZimbabwe uZibusiso Moyo ocula enguzi eseyethule idlaladi elitsha elithi Edladleni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amapolisa lamhla azame ukuvimba abantu ababesiya emhlanganweni wamabandla ezombusazwe inhlanganiso zokholo lezisebenzi labanye, kodwa umthethandaba wacina usipha imvumo lomhlangano weNational Convergence. Lomhlangano ofana lowenziwa ngomnyaka ka-1999 lapho kwavunyelwana khona ukuthi kusungulwe ibandla leMDC. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yeZCTU umnumzana George Ngiwani. Saqala ukumbuza ukuthi kuyini okuxoxisanwe kulomhlangano.
Kuzenzeka kakhulu ugcwe ukuthi nami ngeke ngiparticipate bakhona abakoordinatorayo, but engamthola khona ukuthi konke nje abantu abahlangane ukuhlala namatheti sina izisebenzi ama-political parties sibonisana ke ngenhlupho yeZimbabwe lezi ukuthi kuyini esingakwenza ukuthi iZimbabwe yize iZimbabwe esiyikhangeleleyo. So ngiqoqakuzekhokela imihlangano leyo ngama-theti konke nje thina abanye singama-participants.
Kuyini osokuzayenzakala ngemva komhlangano nalo? Siyabona umunye ofana lawo nalo wathi usenziwe yikho kwazalwa khona iMDC. Kathesi ke kuyini okuzenziwa?
Kathesi akula kukhangele ukuthi abantu bangafuna i-political party. Esikhangele ukuthi nje akumobilize abantu bonke nje abantu beZimbabwe kungela ukuthi ngena liyiqibandla kude kusenta sethu isonto. Okukhulakala ukuthi sibonisane njengamaZimbabweni ukuthi okumele kwenziwe kuyini. Izimbabwe isimile siyikhangeleliwe sonke nje njengabantu beZimbabwe. Hhayi lokhu yasikhangelelanga nje anti yasingelekavuma futhi.
Manje libona ungani indubo zelizwe zizaqedwa njani nxa kungela political party khona kule mbono ehlukeneyo kuko konke okwenziwayo?
Khonokho ikuthi senziwe savumelana thina ukuthi elebhasi zesociety amanye ama-political parties lama-thetis ukuthi hhayi isimo sisuke kathesina njengamaZimbabweni asale nganga. Kumele ukuthi abantu bakhulumisane, bakhulumelane, bavumelane. Kube yinto yinje ukuthi esikubona njengamaZimbabweni yiluphi siyavumelana-ke. Kumele ke siqhubekele phambili ukuthi sise loko esikhipha njengamaZimbabweni silambene kulo mbono wodwa sibelezimbabweni.
Manje nxa sikhangele ukubana bekuhlangene abezombusazwe, abezisebenzi lezinye ingatsha ezithiyeneyo, kungakutshengisani lokhu ukuthi kusasa singabonani? Kuyathembisa na ukuthi abantu bengaba lelizwi linye?
Ukuthi abantu bengakhulumisani njengalantoodwa ngakethezosakhe sokathethi njengoba sevumela kuthingakuthi kumele abantu bake bahlangane salamakhanda ndawonye ukwenzela ukuthi hhayi sibe yisiseke loko konke okusihluphayo njengamaZimbabweni.
Umnumzana George Nkiwane, umkhokheli wenhlanganiso yezisebenzi eZCTU, bekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 eseHarare. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Abesifazana beZimbabwe bathi bakhathazekile ngokwenza kwenkokheli kahulumende kanye leyamankampani ngendlela ephatha ngayo indaba zokuthuthukiswa kwabomama. Bathi sesifikile isikhathi sokuba iguqulwe indlela inhlelo zokuthuthukisa kwabesifazana ezibhekwa ngayo. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lesi ngesinye sezibopho eziphume emhlanganweni wensuku ezimbili owenzelwe kobulawayo. Wokuhluza ngokungenziwa ukuthuthukisa abesifazane ukuze baphatheke ngokugcweleyo kwezokuthuthukiswa komnotho welizwe. Umkhokheli wenye inhlanganiso ezingenele umhlangano, uNkosazana Samukeliso Khumalo, okhokhela inhlanganiso ye-Women in Leadership Development, uthi abesifazane laba bathethe lesi sinqumo sebekunanzelele ukuba lokhu besalela kwezokuthuthukiswa kwabo.
Njengabo mama sesivumelene ukuthi thina silama concerns ethu esifuna ukuthi aziwe by the government, aziwe by private sector, aziwe by umuntu wonke, so that at least kube le national action esukutsho ukuthi thina sithi omama kabaphatheki ezintweni zomnotho lombusazwe angisho. So sithi thina sifuna omama babe part of the finance, economy and the political decision making, because izinto lezi zihamba ndawonye.
Abesifazane ngabantu abahlezi bengababukelayo sikhathi sonke lapho sekulamathuba ukuthi kuqhutshwe amabhizimusi amakhulu. UMakhumalo athi kuyinto abayikhangelele ukuba iguqulwe leyo.
Sibonile njalo ukuthi yes, ngabe silawo ama models of economic empowerment, but omama still balokhu bengabantu ababukelayo nje ukuthi kwenzakalani kuimconomy. Abakho at the center of okwenzakalayo, amadoda nje obaba ngathi yibaba lokhu bebusa, yibaba lokhu besenza ama decisions. Sibonile njalo ukuthi njengoba silayo imithetho futhi njalo elizweni, but imithetho lana kayisetshenziswa, akula political will ukuthi isetshenziswe ukuthi omama labo baphatheke labo be part of i-economy yeZimbabwe. Siyavuma ukuthi yekule constitution, siyavuma ukuthi kule mithetho, kodwa silakho siyathi ukuthi kufunakala ukuthi kube lama strategies ayenza ukuthi imithetho le the constitution ibe into ebambekayo eyenzekayo njalo eba lama timelines ukuthi ngesikhathi esinje sabe sesenzelwa lokho, ngesikhathi esinje sabe sesenzelwa lokho.
Abesifazane bathi abazamukeli inhlelo abazihlelelwa bengazazi, befuna ukuphatheka kusukela ekuqaleni, hathi ukuzwa kuthiwa sokulohlelo oluthize. Bethi kumele lusabalaliswe ulwazi olohlukeneyo lufinyelele inhlangothi zonke zabesifazane, hathi uphonguzwa sekuthiwa sekwedlula lokho obekumele baphathiseke kikho. Bavumelane njalo ukuba kuqakathekile ukuba owesifazane azikhangele abone ukuba wenelisa ukwenza msebenzi bani, ayiguqule le ngqondo yakhe kundlela azibona ngayo, azibone njengosomabhizimusi, hathi umuntu oqhuba umsetshenzana nje njengalokho okuhlezi kusenzakala selokhe ilizwe lathola uzibuse. Kuthiwa abesifazane laba baqhube imisebenzi yamaclub. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Izakhamizi zeHarare zithi ikhisimusi yalonyaka ikhanya iza kubaduma nxa kuqathaniswa leminye iminyaka ngenxa yomumo wezenotho oqhubeka usiba mubi elizweni, njalo osuphazamisa inhlalakahle yabantu abangasenelisi ukuthenga okudingakalayo ngalesi sikhathi. Intathe yezindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu badinga indlela eziningi zokuzilibazisa njalo bethola inzuzo abangaphila ngayo ngesikhathi bekhangelane lekhefu lekhisimusi. Unkosikazi Tsitsi Samson ohlala emzini weRugare uthi bangena kukhisimusi indawo zabo zilokhezi kusimo esibi, befisa ukuba bezilungiselelwe okuthize.
Kube lamalayithi emgwaqweni ngabantu bayabe bebhinywe ebusuku, labantwana berechwa, imigelo igejwe, amanzi abehamba angabuthani ukuthi abantu becina besiba le malaria, imosquito ibrida khonapho lapho ngoba imigelo yabingekho. Imigwaqo la ilungiswe ifakwe imizila yakhona lama markings kwenzela ukuthi izimota nxa zihamba abantu bahambe kuhle.
Othe impilo lokhe qhubekela phambili sibanzima empilweni zabantu abathiyeneyo ukuthi ikhisimusi lonyaka ingabambi ukwedlula kweminye iminyaka. Sikhuluma sikhangela labantu okwamanje abakhanya ngani abalakho okuningi abangafisa ukuthazekezelela ngalesi sikhathi.
Lonyaka mina mbona kulahla ubuzani ngoba abantu bakhala ngenxa yezimali sihamba emsebenzini izimali sizitholi sizithola sokulaphana.
Umkhonzi wenhlanganiso yababalisi ezimtha umnumzana Sifiso Ndlovu uthi sikhuluma kanje ababalisi abakayitholi imali yebonus yabo abayithenjiswa nguhulumende khona sesisiya kukhisimusi ethi lokhe bemelele. Ukhuthaze uhulumende ukuba ephange ukulungisisa imithetho yezisebenzi ukuba ihambelane lesisekelo sombuso esitsha ukuze amalungelo abo enanzwe.
Siyathola ukuthi ke izisebenzi lapha zingani umthetho okhona okwamanje kawukagcwalisi injongo zeconstitution. Ngayelinike indlela sifuna ukuthi sikhuthaze uhulumende ukuthi iparlamente kayisebenze idonse amabhulugwe, idonse ibophe njalo lezicathulo, ilungise ngaleyo ndlela.
Othi into efana lebonus yinto enikeza ababalisi lezinye izisebenzi idlabuzane elenza ukuba bebambe umsebenzi wabo beqinile. Umnumzana Admaya Zaya wenhlanganiso yezakhamuzi yeChitungwiza Progressive Residents Association uthi amakhansili lokhe ebhekana lobunzima ukusebenzela uZulu ethi akenelisi ukubutha izibi, ukutholisa abantu amanzi kanye lokulungisa imigwaqo. Kwelinye icele isiwethi igeleza emigwaqweni kundawana yonke okudla bangeleke ukuba abantu babhekane lenkinga ezijeneyo bengena kukhisimusi.
Last week iviki yona le ngomvulo uzokube ngolwesithathu ikhansili behamba emzini yabantu ivalela abantu amanzi ngendaba yezikweleti. So kutsho ukuthi abantu bazangena kukhisimusi le bangela amanzi ezindlini zabo ngoba ikhansili isivala njani amanzi.
Kodwa sibone izimota zikakhansili weChitungwiza zilungisisa imigelo ama-storm drainage yamanzi kuleli dolobha. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emerson Mnangagwa wazise umhlangano weZimbabwe Human Rights Commission kuyona le iviki ukuba uhulumende uyaqakathekisa amalungelo okuba abantu bethole amanzi ahlanzekileyo, ukudla, imfundo lokunye, ethi inkinga ngumumo ke womnotho ongathuthuki ngendlela abakhangelane layo. Ethi noma njalo uhulumende wakhe usebenza kanzima elungisisa imithetho ukuba ihambelane lesisekelo sombuso esitsha. Umfundisi Mazwari Rashe Mabhuku uthi ukusilela kwemali lobuyanga kuyinto ekhathaza uZulu engqondweni isenza ukuba ekhathale. Ethi noma kunjalo njengabamasonto abakhuthaza ukuba abantu beqinise umkhuba wokuphathisana abatholayo benikeza abaswelayo izipho ngesikhathi esinje.
Kulumkhulu uzasiyenzela umusa izinto azimanga kuhle kodwa sithemba ngomusa wenkosi ikhisimusi nga umunye engena ukudla sizadla sonke njengabantu njengeyimuli.
Isisekelo sombuso esitsha sinikeza abantu amalungelo ambalwa agoqela ilungelo lokungakhitshwa amahlayana kundawo ohlelekiyo, ilungelo lokuthola imfundo, ilungelo lokuthola ukwelatshwa, ilungelo lokuthola ukudla okwenelayo lamanzi ahlanzekileyo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Abesifazana elizweni banqome ubukhokheli bomlawuli wedale lePhalamende ngendlela aphathe ngayo udaba lwesikhalazo esethulwe ngomunye wamalunga edale esokuba kubekwe imithetho elawula ukuba omama bavunyelwe ukumunyisa abantu babo kulabo abalensane. UMavis Gama usethulela lolu daba ngocweleyo.
Lokhu kuvezwe ngabesifazane abekade bengena umhlangano wensuku ezimbili kobulawayo wokubonisana phezu kokungenziwa ukuba bathuthuke kwezomnotho. Le nkulumo iza njalo ngemva kwesenzo esenziwe ngendlela yokubonisa izikhexo ezikhona emithethweni yedale phezu kwabesifazane abamunyisayo ukuba iguqulwe loba kulungiswe indawo yokumunyisela abantwana edale lePhalamende kuphathisa abesifazane abangamalunga alo asesebatsha njalo belabantwana abamunyayo. Bebonga njalo isibindi sakhe unkosikazi Priscilla Misiya Irambi Mshonga ongomunye wabameli besifazane kuleli dale okwenze umlawuli walo umnumzana Jacob Mdenda wakubona kuludaba okumele luhluzisiswe ngoba luqakathekile. Unkosikazi Charity Moyo wase Maranatha Orphans Care Trust esigabeni seMathebeleland South
Uthi imjabulisile lindaba ngoba nxa sekuthe kwalungiswa lokhu kuzaphathisa kakhulu kwabesifazane abaza kuba ngamalunga edale lephalamende hathi lamhla kuphela kodwa lakwela kusasa.
Abasilabo mama abancane abazasi represent eParliament iminyaka ebuyayo noma sesihambile kuzabe kusiba labo mama abancane abamunyisayo. They must go to Parliament to be focused. Bengacabanga ingkhaya ukuthi how is the baby doing and things. So khona kwani ukuthi bengaconsider ukuthi kube le ndawo yokuthi they nest their babies. I believe they'll be focused. I believe everybody is happy.
Kwasekelwa ngukosikazi Thandile Sesedza waseNketha 7 njalo isebenza labenhlanganiso ye Women in Leadership Development.
Priscilla vele yena ngokwakhe simthembile eParliament. Uvele uhlala eletha imibono emisha isikhathi sonke. So omama bebe lobugwala ngokuthi engxenye ngivotelwe bahlebekele khona lokhu kukhuluma ngokuvota ngoba bebancane bese sabe ukuthi bayafika ngale bagcindezelwe ngelungelo labomama. Umele omama lelungelo labo Priscilla sayathaba kakhulu.
Kudinga abameli abanjengonkosikazi Misiya Irambwe ukuphakamisa indaba ezifana nalezi. Iningi labantu abazithatha lula kanti ziphazamisa ukuphatheka kwenkokheli zesifazane edale lephalamende kuveza unkosikazi Sesedza.
Thina bezivele akula muntu ongakureyiza ngaphandle ovele ehlala khona ele experience lakho ukuthi kwenzakala ngandlela bani. So ukuthi yena ngenxa yolwazi lwakhe wakubona kufanele kuvele kungahambanga ngendlela ayibona kuhamba ngayo kuhle. So wasekureyiza ukuthi abantu baqaphele ukuthi kuyafunakala lokho.
Okungumbono osekelwe ngunkosikazi Audra Mpofu osebenza emele yabesifazane enhlanganisweni yeZimbabwe Commercial Farmers Union Association emguza esigabeni seMathebeleland North.
Yona le imbono awulethileyo yivula ingqondo kubomama ngoba omama abancane besibezayo sabe ukuthi angavotelwa as a parliamentary azithwale athi lokhu sokuza kwenza encourage ukuthi njengabomama sisizwe umama yisizwe. So nxa bangakwanisa ukuthi babe le ndawo lapha bomunyisela khona abantwana kuzakhuthaza omama abaningi ukuthi even if esiya khona le eParliament abe kwazi ukukhuluma into esiyabe simthumezwa namaba kwesinye isikhathi uyabe ecabanga ngomntwana umthiye ekhaya kodwa ekwazi ukuthi kumele azosimela futhi but ngendlela le uPriscilla seyibeke ngayo uyakhulula omama kuParliament ukuthi singene sibaneni.
Unkosikazi Mpofu uncome njalo lobukhokheli bukaMnumzana Mdenda.
Ubaba uMdenda mina ngingakhulumela ukuthi ngiseMart North ngimthayela ihlombe ngithi alibane obaba bengenza njalo ngezinye izinto ezingenza futhi lobuntu bethu buguquke ngoba izinto eziningi besibanjwe imithetho yabantu ababe sibusa sicindezele.
Unkosikazi Misiya Irambwe Mshonga olilunga ledale lephalamende engowelinye lamabandla aphikisayo ele-MDC elikhokelwa nguprofesa Welshman Ncube umangalisa abanye bakhe lapho eze lusane wahlala lalo edale. Utshele umlawuli wedale ukuba engenisele ingane edale ngenjongo yokufuna ufuqa idale lisinanzelele isidingo sokuba kube le ndawo lapho abamunyisayo bengahlala khona labantu ababo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingumavis Gama.
KuStudio 7 Live Talk lamuhla sikhangela ukuxotshwa komqeqeshi weqembu lenguqu elimela isizwe elama Warriors uKhalisto Pasuwa. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umthethwandaba wesidatshi usunqume ukuba iqembu labalimi bakwele Nigeria lilalo ilungelo lokusa imthethwandaba inkampani yamafutha ezimota eRoyal Dutch Shell ngokuphazamisa umsebenzi wabalimi ngemva kokudubuka kwempompi ethwala amafutha achithekela emasimini abo. Umkhokheli wesigodlo samakholwa enkonzo yeRoma emhlabeni jikelele eseVatican uPapa uFrancis usamukele ukuthi kwaba lesimanga esenziwa ngumoyi uMother Teresa owayengusista kule inkonzo. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7.
Inguquko yempilo lesikhathi sekulethe sekuguqule indlela ilanga lekhisimusi ebelithakazelelwa ngayo eminyakeni edluleyo lakulezi insuku. Impilo yakulezi insuku isibangele ukuthi kutholakale lula obekuhlupha ukutholakala kudala. Osokuguqule kakhulu indlela okuthakazelelwa ngayo ikhisimusi. Umculi weZimbabwe uZibusiso Moyo ocula enguzi usethule idlalade elithi edladleni kusitsho ukuthi sikhumbula ekhaya. UBenedict Nhlapo uqhunsa lingoma exoxa lozi ngokuthi kuyini okumkhumbuza ekhaya ngalesi sikhathi sekhisimusi.
Ingoma enja ehwatsho nguzi phansi kwesihloko esithi edladleni lensizwa ethotshulwe yingwe Plumtree ithi kulingoma yakhe entsha eyomdumo we-Afrokwasa ufuna ukukhumbuza abantu indlela zakudala abebethakazelela ngazo ilanga lekhisimusi.
Isihloko salo lithi edladleni kusho ukuthi ingoma ekhuluma ngokubuyela ekhaya. Okay, ingoma ekhuluma ngokubuyela ekhaya ngoba nje sizinsuku zikaDisember kunje abantu sebebuyela emakhaya nokufika ekhaya nje sizijabulela kanjalo. Since liphumile i-response yakhona iyajabulisa kakhulu. Ukuthi by this card abantu besiyofika ekhaya akube kumnandi kakhulu.
Uthi kudala bekuthi nxa kuzavuka kwikhisimusi kuhlatshwe imbuzi kumbe inkomo ukuze inyama ilale thonta igazi. Ngalobusuku amanina lamantombazana bebepheka amakheke lamakhekhana. Akusakhulunywa ke ngesinkwa njengoba uthi bekuthengwa inqwaba yazo kanye lejemu ebomvu. Uthi bekuthi nxa liphuma elanga khisimusi abantwana sebevuke kudala ukuze bayebona ilanga ligida njengokwenkolelo yaleso sikhathi. Emkulwini bebebizwa loqhatshi lwamabhanzi. Bebethi bengena sekusikelelwe amabhemo ezinkwa egcotshwe ngejemu ebomvu kebu. Lo lalo ubeqondana lowakhe umganu uphuphume isinkwa amakheke amabhanzi longamaqatha kwenyama. Yikho nje kulingoma yakhe ayicule exhaswe umculi owaziwayo eBotswana uSlizer esithi sikhumbule ekhaya. Uthi bekuthi ngemva kwamatiye kugezwe abantu bakhuhle imikenke bazipikle emvaselina bese besiyagqoka ezintsha. Enyaweni bekuvame itenda futhi ebafaneni ukuthi amantombazana esaziwa ngabothomi. Olenhlanhla ke wayegqoka isandakhi. Isidlo semini sona bekuyikudla okudliwa ngekhisimusi kuphela okufana labo rice osaladi. Kwesinye isikhathi kube lamaputini. Konke lokhu ubekuphelekezelwa inyama abantu bazitike izisu zize zibe bomvu kephu. Uzi uthi konke lokhu sekuguqukile lamhlanje. Uthi njongo ukuthi ezintsha sezigqokwa nsuku zonke kanti ke orice osaladi lenyama sokuyikudla kwemihla yonke.
Umehluko somkhulu kakhulu. Umehluko somkhulu kakhulu ngikhumbula mina ngisasemncane. Ngendlela engangijabulela ngayo namanje. Umehluko somkhulu. Futhi enye into engabuye ngisho ukuthi dala phela zazingekho zonke lezi zinto eziningi lezi.
Kudala bekukhona umuzo wodwa oleredio enkulu lapho bekubuthana khona isigaba sonke kugidwe kuze kuse. Bekuthi ngezikhathi zantambama intsha esikhulakhulile iye emavinkilini lapho obekugidwa khona umuntu azakhuzwe ibuthongo. Akusakhulunywa-ke ngesinkwa njengoba ngaleso sikhathi besiyimvela kancane. Kati kulezi nsuku sesidliwa size silahlwe emabhimu obekulizilo izolo. Sawubalutshona njalo ukuthi uthole kubuthanelwe iradio yakozibanyana njengoba phose yonke imizi isilawo amaradio. Uzi uthi nxa esecula ngalolu daba uzwe sesithi kukasithebe kade wacholela. Loba nje esaselokhu iminyaka okungamachuma amabili lanhlanu ezelwe.
Entertainment yayingekho ningi ngendlela yamanje. manje sekumnandi kakhulu kakhulu ngoba yonke indawo ziyaduma manje akusafani nakudala ukuthi nanizogida kunomuzi oyi-1 la ugidwa khona njengathi sibuye emakhaya manje yonke indawo la ukhona nje ziyaduma so for sure manje simnandi kakhulu
lona-ke lalwilanga lekhisimusi kakhulu emadolobheni seliphose lifane la wonke amalanga loba kunjalo loludokoza lokhisimusi lwakudala lusasekhona nyana emakhaya lapho-ke osathola khona abantu bececile besidla amafidlongo lezibiliboco yikho nje uzi ethi khumbula edladleni Emelisturo 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapo. Ngirasa ngiphesulu upstairs 199 floor by this JK Music Production Botswana. Mphethu slice mphethu so last mphethu kuzi umaki. Yithi sayona siluza amakhilo namakilogram okufa
Siyabonga Zibusiso sokuyisikhathi sokulibalela impiko esiyithola nge-email, Facebook lange WhatsApp. Siqale ngokulethulela impiko evele kini balaleli bethu eliyithumele nge-WhatsApp audio.
Ngithanda ukubingelela unkosikazi wami uFlorence Mangena, ngithi ngifisela impilo ende, ngifisela umnyaka omusha lwesibhekane lawo. Ngibingelele njalo ingane yami yokuqala nguCarlos Maqhawe Mpofu. Sisa senkosi Mpofu, Snothile Mpofu, ngamantombazana nami la zinkomo zami lezi. Then ngibe sengibingelela lami mina umluleki Mpofu ngiyazibingelela. Ngizifisela njalo ukungena umnyaka omuhle, umnyaka omutsha lo ka-2016. Ngithande njalo ukubulisa ugogo wami uMonica Dlodlo labazukulu bakhe abathi u-Ashel Siziba, Patricia Hobe, Bhekumuzi Dlodlo abasebalele nje manje khona manje masikhuluma khona lapha. Then ngithanda ukubingelela umamncane wami uSinikiwe Dlodlo owendelele ezowa kozimba le maplazini. Ngidinga ufisela impilo ende mama kanye lemuli yakhe lomkakhe u-Abel Namburo. Ngibingelela bonke abakonamburo abasezowa nabaseharare. Ngibingelela bonke nje abakomhlanga. Ngibingelela umama wami uSandra waseGwanda eGuyu. Ngithi mama ngufisela impilo ende ukhula uze ukhokhobe mama. Ngena umnyaka omusha oka-2016 ngenjabulo. Ngibingelela abantwana bakhe bonke alabo khona ngale Gwanda abantu uMduduzi, uMelusi, uMgcini, Khulekani, Sigcephezana, Ivini, labazukulu bonke nje abakhona ekhaya lonkosikazi ka-Ivini ngiyambingelela ngenjabulo. Ngibe sengibingelela njalo lo mamncane wami ngilaye lapha ekhaya eGogwe, uThabani Dlodlo lomkakhe u-Edson Moyo kumbe uMawini. Ngithi ngilifisela impilo ende. Asibambaneni bazali bami ngiyalicela bakithi. Yimi omluleki Mpofu eGogwe koJahana Gogwe South eZimbabwe Midlands Province. Bye bye.
Sanibonani balaleli lapha ke likhuluma naye uBenedict Nhlapo ngisithi khisimusi enhle khisimusi elichukela. Thina ke lapha eGoli siyayigruva vele siqala kudala sazi lina ke ukuthi limi sekuphi. Kodwa-ke silifisela inhlanhla ikhisimusi enhle ikhisimusi lethukela licabange lonke-ke ukuthi labo baphuzayo-ke hatshi ukuphuza bese senza izinto ezingasizo-ke labo abatshayela izimoto-ke lani qaphelani ukuthi ma selitshayela izimoto lingatshayeli lidakiwe phela ngoba kuyingozi kodwa ngisithi kini hhayi lidle sibili lingayixoleli ngoba lathi ngapha siyithwalise nzima siyithwalise amagaba avuzayo eGoli ngowenu-ke uBenedict Nhlapo ngisithi hatshi-ke lisale kahle
Yabonga impiko esiyethulelwe ngabalaleli bethu abayithumele nge-email, Facebook lange WhatsApp audio ukuzigqiba izalamhlanje ke sikhangele ebezikhokhela. Amapholisa lamhla azame ukuvimba abantu abebesiya emhlanganweni wamabandla ezombusazwe inhlanganiso zokholo kanye lezisebenzi. Abesifazana beZimbabwe bathatha izinqumo ekugqitshweni kwemhlangano wabo wokucebisana ngabaza kwenza ukuthuthukisa ukulondolozwa kwamalungelo abo obukobulawayo. Hayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingakhohlwa ukuthi iStudio 7 Live Talk iyalandela Oliver Lelisayo, ngisithandekile Mhlanga, ngikhona apha eWashington DC.